tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 2 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sesilabantu abangamachumi amavili abalomkhuhlane wecoronavirus or COVID-19. Kulabo bantu abangamachumi amavili sekusile abayisificamunwemunye 9.
Inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.4 million.
My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people. I swore an oath to uphold the laws of our nation, and that is exactly what I will do.
Umongameli Donald Trump wele Melika usola udlakela osoluqhamuke ekujengiseleni ngokukhonona ngokubulawa konsundu uGeorge Floyd. Abenhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe baya kusola kakhulu ubotshwa kwegqwetha elilodumo uMnumzana Thabani Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakele belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Leli nani likhuphulwe ngabanye balabo abavele emazweni angumakhelwane kweleBotswana laseSouth Africa abagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe ku-quarantine. Lokhu sokusitsho ukuba asebegula lomkhuhlane okwamanje sebengamakhulu phose amabili 170. Ngusinde abangamachumi amabili lathoba munemunye 29 kwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hachi lokhu luqhamukileyo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amane 46,021. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6,403,001. Uthi asebebulawe leli gciwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane 378,112. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezintathu 2.9 million. Kubika abenhlanganiso yeWorldometer. Emazweni awezwekazi le-Africa asebefunyanwe beleleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 152,442, labulala inkulungwane ezedlula ezine 4,344, kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisithupha 63,661, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Kusenjalo, inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 edolobheni lakoBulawayo lokhu liqhubekela phambili liqansa ikakhulu ensukwini ezedluleyo. Abogatsha lwezempilakahle bathi leli nani lengezwe ngabavela emazweni angomakhelwane. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaza kabanzi ngokuqhamuka njalo komkhuhlane we-COVID-19 edolobheni.
Sesilabantu abangamachumi amavili abalomkhuhlane we-coronavirus or COVID-19. Kulabo bantu abangamachumi amavili sekusile abayisificamunwemunye 9, kothi ababili ababanjwa lomkhuhlane kudala enyangeni ezedluleyo bebengakasili, kodwa kuzawuthi bahlolwe ngalo leli viki ukuthi sibone ukuthi basilile kumbe hatshi. Kuyona leyi iviki sithole abantu abayisificamunwemibili, that is 88, abatholakale belomkhuhlane abane bakhona batholakale belalo umkhuhlane besesibhedlela sempilo kwathi oyedwa watholakala osesibhedlela esizimele sodwa esiphakathi edolobheni ungudokotela kuleso sibhedlela sasesithola ke ukuthi kwazotholakala abathathu abafundela ukuba ngodokotela empilo bengaphansi kweuniversity ye-National University of Science and Technology ukuthi bafundele baqedise izifundo zabo basebehlolwa besiza ukuthi bazoqalisa izifundo bengakaqalisi lezo zifundo bavele bathathwa igazi bathathwa ngamasempuzi kwabonakala ukuthi balomkhuhlane omunye ubevela emtare omunye uvela ezishabane kwathi ke owesithathu ubevela enkulumane lowo osenkulumane sadingisisa ukuthi kambe angabe eyithole ngaphi njengoba ubesithi uhlala enkulumane owemtare lowezishabane sesiceleke ukuthi odokotela lapho abavela khona balandelele ezimulini zabo zihlole kubonakala ukuthi aziwuthola ngalo mkhuhlane mhlawumbe laba dokotela abasafundela bawuthole ngalo mkhuhlane.
Abezempilakahle bakhuthaza uzulu ukuba aqaphele ahlale emakhaya ikakhulu kulezi insuku inani labatholakala bele COVID-19 liqansa okwethusayo. Abantu bakhuthazwa njalo ukuzivikela ekubambeni leli gcikwane bengaphombukunyakazela ndawana yonke beminyezelene ngoba ngaleyo ndlela kulula ukuthelelwana lumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ingxabangxozayo yodlakela lokutshengisela kwabemelika besola ukubulawa mahlayana konsundu uGeorge Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota ingene kusuku lwesikhombisa lamhlanje. Ukutshengisela lokho okuqhamuke elizweni lonke kuqale kusenziwa ngokuthula, kodwa ensukwini ezisanda kwedlula luqale kuba lodlakela abantu betshisa lokugqekeza ezitolo bethatha impahla. Lokhu kubangele ukubana umongameli Donald Trump wele Melika ethule umbiko othi usethatha amanyathelo ukuthumela amasotsha labezomvikela bonke ukuyachitha ubudlwangudlwangu obusosenzakala elizweni. Asimuzweni esethula umbiko wakhe lo esesigodlweni sakhe ese-White House e-Washington DC.
My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people.
Abantu bakithi, ma-Americans amahle, mina njengomongameli wenu, umthwalo oqhakathekileyo engilawo ngokuvikela ilizwe lethu kanye labantu bonke abangama-Americans. Ngithatha lesi sikhundla ngafunga ukuthi ngizalondoloza imithetho yonke yelizwe. Ngakho ke, yikho lokhu engikwenzayo. Uzulu wonke weMelika uthinteke kubi ngokubulawa ngesihluku kukaGeorge Floyd. Uhulumende wami uzinikele ukuthi imuli kaGeorge ithole usekelo kwabomthetho. Kasoze abulawelwe ize. Kodwa, singaza ke savumela ukukhala kwabantu abatshengisela ngokuthula ukuthi kungenelwe ngabantu abalobudlwangudlwangu abajonge ukudala umonakalo behlukuluza izizalwane zakuleli ezithanda ukuthula. Yikho ke mina njengomongameli wenu ngizolivikela, ngizolwela ukuthi livikelwe, ngibambene lalabo abasebenzisa ilungelo labo lokutshengisela ngokuthula.
Loge bekungumonga meli Donald Trump wele melika esethula umbiko wakhe ngodlakela osoluqhamuke ekujengiseleni kokusola ukubulawa kuka George Floyd onsundu ngamapolisa amhlophe. Zimbabwe abalwela ilungelo loluntu bachayela ihlombe intsha yemelika ngokumanyana betshengisela emadolobheni achiyeneyo alelo lizwe besola ukubulawana ngesihluku konsundu uGeorge Floyd ngamapolisa amhlophe esigabeni seMinnesota. Omunye wabo ngunkosazana Tanya Chiriseri, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York khonapha emelika. UChiriseri uthi njengosakhulayo owenziwa ngabatsha balelilizwe kuyajabulisa ngoba kuveza kumanyana kwabo ekuthini kube lenguquko elizweni ngokuphathwa kwabensundu. Asimuzweni exoxa lo Mike Hobe owe Studio 7.
Inguquko le yinto esivele siyimelele singabantu. Mina nginje ngumuntu ovele engumuntu okhala ngenguquko from ekhaya naseZimbabwe sesilapha eAmerika, lakho kule nkinga kule zinto ezingekho right ezenzakalayo ebantwini abamnyama. Yinto esihamba isilandela nje singabantu abamnyama, siyancindezelwa wela sincindezelwa ngabantu bekhaya abanye abantu abamnyama, phinde sincindezelwe ngangamakhiwa langapha. So mina ngokwami ngibona ngani into elungileyo kakhulu nxa abantu besukumela phezulu bekhuluma bebizela phezulu inguquko lokuthi abantu bezwisise ukuthi akusela ndawo evumela indawo i-space ye-racism, akusela i-space ye-racism lapha e-America. And mina kuyathabisa kakhulu uma ngibona abantu abontanga abancane besukumela phezulu endaweni ezinje.
Sesikhangela-ke udaba lokuthi abantu laba abasakhulayo abatshengiselayo, it's not just abantu abayinsundu kuphela, siyabona labo amakhiwa bakhona, amalatino labo bakhona, bebambene bendawonye betshengisela. Kuqakathekile okungakanani ukuthi abantu abasakhulayo babambane kulesi sikhathi betshengisela for esingathi ngesingisi i-justice?
Ukubambana vele ku-right ngoba sesibambene. Isikhathi sihambile kakhulu, abantu bavele, abantu bahamba yonke indawo, abantu vele kunje, especially nxa ukhangela globally abantu sebebambe nje, abantu bayazana amakhiwa labantu abamnyama. But indaba yenguquko ye-racism yinto indaba engakathintwa phansi ukuthi ibanjwele phansi ukuthi abantu beyidonse phezulu beyiqala uyihlangulula beyikhuluma. So minxa mbona abantu abamnyama behlangane lamakhiwa behambela phambili besiya protesta, amakhiwa kumele kube yibo abahambela phambili. Yindaba yabo le, yi-history yabogogo babo labokhokho babo. Kumele bona basukumele phezulu bayibambe indaba le bayijikele phansi badile ngayo, because bona ngokwabo yibo abasilethe ku-situation le.
Gqiba ingxoxo uphosela amazwi akho okugcina.
Ukuthi abantu abasakhulayo eZimbabwe abancane abasegatsheni oluncane labantu abakhulileyo nje, sicela livule amehlo lingahleki kuyenzakala we've gone through our own. So I want to just say ukuthi lina lisakhulayo lokhu akuhlekewana, kuyinto esimele siyikhangele sifundeni ukuthi nxa abanye besukumela phezulu basukumela phezulu kanjani. Izinto emesiziyenze thina sisebancane, lingahlali phansi nxa ubanibani esincindezelwa, sisukumeleni phezulu sibambaneni. Nxa abantu omunye wethe phansi sukumelani phezulu sibone ukuthi senza kanjani. Abantu balapha bayasukumela phezulu, asikho ukuthi ngoba basuthi hhayi, bayasukumela phezulu ngoba hhayi sebediniwe ngokubona ngokuncindezelwa. So I think I will emphasize to our young people ukuthi sukumelani phezulu, funda nini kwabanye, senze njalo. And let's continue to use social media to expose these kind of things. It's important.
Lo bekungunkosazana Tanya Chiriseri olwela ilungelo loluntu ekhuluma ecingweni eseNew York.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Liyanxuswa ukuba lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Saphatha njalo udaba lodlakela oseluqhamuke eMelika lokutshengisela kwabatsha bekhonona ngokubulawa konsundu umnumzana George Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota, ngendlela abasakhulayo bemelika baziphatha ngayo kulolu daba kukhona okungafundwa ngabasha beZimbabwe na silusize ukuthi alisoze lene liso ungena kuhlelo lolu ngocingo njengensokweni noma kunjalo zilukandaba uhlelo The Connection loqhubekela phambili ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khona pa ku Studio 7 ngo 8 ntambama
singakaye esigabeni sethu esilandelayo wathi sizwe indaba zakwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguSthandekile Mhlanga
abantu batshengisele eKenya phandle kwesigodlo seMelika kulelo lizwe bexhasana labanye emhlabeni jikelele abasola indlela owesilisa onsundu afe ngayo eMelika ipolisa elimhlophe ligoqe phezu kwentamo yakhe kusehlakalo esenzakale kumafiki edluleyo kwele Congo abezempila kahle bathi kubhubhe umuntu oyedwa ngenxa yomkhuhlane we-Ebola kulelo lizwe njalo kucatshangelwa ukuthi abathathu bengabe belalo umkhuhlane kwesinye isigaba salelo lizwe
Intengo yempahla eziqhakathekileyo empilweni kaZulu ezifana lempupu amafutha okupheka ichukela isinkwa lokunye iqanise ngesilinganiso esikhulu phakathi kwamaviki amabili edluleyo lokhu kuchiye abantu abaningi bekhala bengazulu ukuthi babambe ngapi uNtungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba
Uhulumende uthe esazisa kunyanga ezimbili ezedluleyo ukuthi usevumela njalo ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika njengalokho okwenzakale ngo-2009 iningi likujabulele lokhu licabanga ukuthi intengo yezinto ibiza kwehla Kodwa lelo themba liphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja nanku intengo yezinto phose zonke ikhuphuka mihla lamalanga. Kutsho isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNikora umnumzana efidlela Ncube.
Ungangena kulesi sitolo uye kulesiyana kwezinkulu nezincane abantu kabasenelisa ukuthi bathenge. Ngingalinganisa nje ichukela ekade ithengiswa nge-$65-$66 isiku 150-160 kusiya phezulu kusiya ngokuthi uthenga kusiphi isitolo. Isepa ekade ithengiswa zolo lokhu kunyanga edlulileyo nge-$50 isiku 110-120 kusiya phezulu. Kulobunzima obukhulu osebehlele abantu.
Amazwi kaNcube agcizelelwe yingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko yena othi imbangela yokukhwela mahlayana kwentengo lokhu yikuwa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lisiba mdambiyana nxa liqathaniswa ledola leMelika.
Kungaba le-turbulence or instability in terms of exchange rate njengalokhu esikubonayo ngalezi nsuku amaprice ethu la ayahlanya ungakhangela ukubana ngoyil besiyithenga ngama-165 iviki edlulileyo khathesi ezithengiswa ngabo 225-235 ukhangela ichukela besiyithenga ngabo $60-something esingene ku-137 ilokhu kutshengisa i-movement ye-exchange rate njalo kuyikubana nxa belandelela exchange rate leyo bazama ukuthi bengathengisa ngezidola beyitshintsha and isikhathi esiningi bayitshintsha emkambweni emnyama okwenza ama-price abo aqhubeke siya phezulu ngoba umkambo omnyama lezi nsuku uyachicha akula muntu okwaziyo ukuthi ngikusasa ungavuka kunjani njalo ayikunika ithuba lokuthi uplane so kufuze uhlale ule price ephezulu kakhulu ukubana ukwanise ukurestock
enye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera uthi okunye okubangela ukukhuphuka kwentengo mahlayana yikuthi abantu abanenge basebenzisa idola leZimbabwe ngoba eleMelika kabalalo
silabantu abalutshwane sibili abalawo ama-US dollars abantu abanenge lapha eZimbabwe basebenzisa izimdola elehla in value mihla ngemihla so ekugcineni sibona njengani istability yangkhona ayibonakali intengo ziyabe zikhwela ngamazimdollars ungasenani ukuthi inxa usebenzisa US dollar intengo iyabe ingamuvi aloba abantu abanengi babe lawo ama US dollars bekuzaba le difference njalo stability ibiza bonakala ukuthi aba prices ase stable these days.
Ngeviki edluleyo idola lemelika elilodwa belithenga amadola eZimbabwe yangamachumi ayisikhombisa lanhlano emkambo wensitha. Kuthi namuhla libikwa belehle kancane lisenelisa ukuthenga amadola eZimbabwe yangamachumi ayisithupha lanhlano 1:65. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ngeviki edluleyo ukuthi uza kwazisa uZulu ngamanyathelo kahulumende ajonge ukwenqabela ukukhuphuka mahlayana kwentengo yiloba nini. Kodwa uShoko uthi kaboni lokho kusebenza, nanku uhulumende uke wathembisa ukwehlisa intengo ngenyanga edluleyo kepha wehluleka.
Akula intervention uhulumende angayenza productive. Even ngathi asifake nama-price control into ziyanyamalala emashelfini zibonakala sesemkambo nomnyama. Ngakho ke uhulumende ayezama ukwenza ebuphanisa njalo bebupha isinqumo labo somabhizimusi kwaphanga wadluliswa ikuqansa kwe-exchange rate.
Abanye bathi uhulumende kumele esule imali yeZimbabwe kusetshenziswe idola lemelika lezinye izimali ezazisebenza ngo-2009 kuphela ukuze umnotho uzinze. Andubana lokho kwenzeke, uMnumzana Ncube uthi uZulu weZimbabwe usebunzimeni obukhulu.
Kutsho khona ukuthi abantu sebelala bengadlanga, sebetshona bengadlanga. Kutsho khona ukuthi abasagadi izimota, akusawatshwa, akusaxutshwa, impilo itshintshile.
Iningi lithi ngaphandle kwentengo, ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus sokwenze impilo yabalukhuni ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
YiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Abenhlanganiso yamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe baya kusola kakhulu ukubotshwa kwegqwetha elilodumo uMnumzana Thabani Mpofu, besithi le yimizamo yokumethusela yena labanye abakhe abangamagqwetha elizweni lonke. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umpofu ubotshwe izolo walala evalelwe enkambeni yamapholisa eRoodsville eHarare, ethethisa icala lokuloba ibizo lomuntu ongekhoyo kubufakazi bakhe be-affidavit ayisebenzisa emthethwandaba owe-High Court. Abe-Law Society of Zimbabwe bathi akukho emthethweni ukuba igqwetha libotshelwe okuyabe kuphambaniseke kokulotshwa emaphepheni emthethwandaba. Incwadi elotshwa ngamapholisa izolo isitsho amacala kampofu ithi uphambanise ngokufake i-affidavit elebizo lomuntu ongazakaliyo. Kodwa igqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa uyakulandula lokhu esithi ngamanga.
Daba ka-advocate Mpofu ngeyokuthi waletha udaba lukaSimbarashe Zuze abathi akulamuntu onjalo. Akusiqiniso lokhu ngoba kwahlolisiswa yi-Law Society of Zimbabwe, the Law and Order section yamapholisa ngomnyaka ophelileyo. UZuze lo sakhuluma laye bezwa ukuba ngempela ukhona. Kuyasimangalisa ukuba kungani sebemdinga khathesi.
Umthetho uqhubeka esithi okwenzakala kumpofu yikwephulwa kwamalungelo amagqwetha ngoba umsebenzi wabo kawumelanga uphanjaniswe ngamapholisa.
Njenge-advocate basebenza lamaloya batshelwa ngama-athoni umsebenzi wabo. Kuyamangalisa ukuba waletha ibizo lomuntu ongekhoyo, bathi wasebenzisa i-affidavit elomuntu ongekhoyo. Nxa kwenzakala lokhu igqwetha liyavunyelwa ukuba lilungisise amaphepha alo.
He brought an application in the name of a person who does not exist.
Okokhela inhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe umnumzana Thabiso Masiye uthi kumele amalungelo amagqwetha akusekelwe umbuso ahlonitshwe.
Mina njengamagqwetha akuleli eZimbabwe sihlukumezekile kakhulu ngokubotshwa kuka advocate Thabani Mpofu. Siyakhumbuzana futhi ukuthi ngaphansi kwezimiso zomthetho kwamazwe wonke jikelele United Nations laseSadak amagqwetha kanye lakuleli leZimbabwe amagqwetha alelungile lokuthi enze umsebenzi wabo engela kuhlukumezeka engela kuvikelwa futhi ukuthi abone laba okumele ukuthi khona khona bababone ukwenzela ukuthi babamele kungakho ke akukho emthethweni ukuthi amagqwetha abehlukuluzwa nxa kuyikuthi khona besenza imisebenzi yabo.
Umpofu waziwa ngabaningi ngokumele ibandla le-MDC Alliance ikakhulu kudaba lokungaqhutshwa kuhle kokhetho lomnyaka ka-2018. Olula amalungelo oluntu umnumzana Pride Mkhono uthi kuyisimanga ukuba amagqwetha asebotshelwa udaba olunjengalolu.
Kubotshwa kwegqwetha le-MDC Alliance umnumzana Thabani Moyo kutshengisela ukuthi uhulumende wethu lo ka-president mnangagwa ashiyakala sineke ngamalungelo abantu. Njalo nxa ungabona amagqwetha amakhulu anjengabo Thabani Mpofu ebotshwa njengomuntu nje ngosucabanga ukuthi hatshi abantukazana nje abayanga labanye abahluphekayo bengayenziwani nxa kuyikuthi bezafuna ukutshengisela amalungelo abo mhlawumbe esitaladeni. Kusebenza uhulumende lokala sineke ngamalungelo abantu.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule ngoba umphathi ntambo wozokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mtsonga ubengasabeli ucingo lwakhe. Ngesikhathi Studio 7 siyemweni, umpofu ubelokho engakamiswa phambi komthethwandaba amagqwetha eZimbabweans for Human Rights ebikwa ukuba amapholisa akhanya abe engalungiselelanga lolu daba. Kusenjalo okhokela abatsha kubandla le-MDC Alliance umnumzana Obeyi Sithole namhla ubotshwa ngamapholisa eHarare ethethezwa icala lokutshengisela okungekho emthethweni okwenzakala eHarare ngenyanga edluleyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ngibe uhlelo lethu lalamhlanje wathi sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebetholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqinise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.4 million. Umongameli Donald Trump welemelika usola udlakela osoluqhamuke ekujengiseleni ngokukhonona ngokubulawayo konsundu uGeorge Floyd ngamapholisa amhlophe. Abenhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe bayakusola kakhulu ukubotshwa kwegqwetha elilodumo umnumzana Thabani Mpofu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.